ukuza ngesikhathi abantu abaningi sebethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukusuka emalokishini ahlukeneyo bengena enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuba uhulumende emise ukuhamba kwezimota ezithwala abantu njengendlela yokuzama ukwenqabela ukusabalala kwe-COVID-19 evumela ukuhamba kwamabhasi ezupho kuphela lawo esesandelwa. Umkhokheli wenhlanganiso ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, umnumzana Tafaza Goliath uthi kakula ngenye indlela uhulumende angaqeda ngayo udubo lokusilela kwamabhasi ezimota ngaphandle kokuvumela abamakhombi ukuba baphenduke.
Isuse sangano lePassengers Association of Zimbabwe,
thina njenge-PAS sibone ukuba izupho ayenelisi ukuthwala abantu iyo yodwa. Kufunakala ukuba abantu bezimota ezizimele zodwa ezifana lamakhombi bathwale abantu. Isikhathi esiqakathekileyo siyaphela abantu bedinga amazupho
okwenkusha iri kuphedzwa.
Esinye sakamuzi umnumzana Tafaza Chikandiwa usekele ukuphenduka kwamakhombi esithi isimo esedolobheni kasisafani lamalwanga akuqala elockdown.
Thina amakhombi siyacela sibili ukuthi ngawe kuyayenza ayiphenduke ngoba ngomumo osukhona kathesi ngecorona le abantu sebegcwele ethawuni njalo izupho ayiseyenelisi ukuthi kwanise ukuthwala abantu bonke ngesikhathi esifana nayo.
Unkosikazi Messi Thwala othengisa edolobheni leHarare uthe amabhasi awezupho afakwa nguhulumende yeneli uzulu wonke.
Amabhasi afunakala, amakhombi afuneka sibili because abantu sithwala nzima masifuna ukugada. Uyabona cabanga nizasuka ngo-5 lapha nelayinini siyalayini elibhasi nizaze ngikade ngo-8 but umthova nyagada anytime yabo. So hamu amabhasi lokhu akuncedi lokho.
Kodwa unkosikazi Maidei Mangwiri wayebudiriro yena uthi amakhombi ayadula ngakho ke uhulumende kumele aqale alungisise udaba lwendleko yokugada
ukuthi amakhombi aphenduke. But have a price if banana less poin kumbe iyabidula sifuna abuye sibili but kathesi ngecorona leyi singawasi but siyawafuna ukuthi abantu sebebaningi kakhulu.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezokuthwala kwabantu zimota lezakhiwo umnumzana Joe uBhikimatiza yehlule kodwa kumaviki edluleyo uhulumende weZimbabwe wazise ukuba uzaqhubeka engezela amabhasi awezupho esithi amakhombi kawaphathi kuhle abantu. UZulu uthi amabhasi kaweneli njalo kawathwali abantu abaye emalokishini wonke weHarare. Abanye besithi imali ebhadaliswa abawagadayo kayeneli ukwalungisisa lapho esifa. Lokhu sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokubhadaliswa imali yedola leMelika ngabemota ezincane bethatha ithuba lokuba kakulazimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.